Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 24 Nhlangula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe seqalisile ukukhankasela ukhetho kodwa kungela manyana.
Wakanyela izano isembusweni kodwa benza ngani yibo abaku opposition babhizi bayakhankasa lapha bayenza amarali lama youth ngoba bayakwazi ama youth waqhakathekile.
Imitshina yokubhalisa abavoti ikhangelelwe ukufika elizweni kunyanga ezintathu ezilandelayo.
Imitshina lo nxa ukuya kuza register njani khathesi le voter education idayikaqalisi and le mtshina lo banje basinike 90 days ukuthi imitshina yona le buya elizweni asihlali laqiniso ngakho ngoba ngenye into sibile esikhala kakhulu ngayo.
Ibandla leMthwakazi Liberation Front selikhethe amalunga azalimela kukhetho lokudinga amalunga ayidale lePhalamende. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Amabandla ezombusazwe aseqalisile ukukhankasela ukhetho kodwa kungela manyano. Lokhu sekuthiye abanye belemibuzo yokuthi mehluko bani ozakwenza ibandla lezanu PF linqotshwe nxa kungela manyano. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Mina ngombono wami umanyano uzaba khona emavikini nala amabili amathathu alandelayo ngoba opposition ba desperate ukuthi umanyano uzanazela ukuthi kwesinye isikhathi bakhona abantu ama-senior politicians aku-MDCT angawufuni umanyano yimbono wakuqala. Okwesithu ukuthi kulo muntu onjengojoyce mjuro ocabanga ukuthi yena nguye omele elide i-coalition yiko kubabambileko ngoba bajombile bafuna imali emakiweni nabanye abantu abasapotayo bona ngani kusiyaphela nje kusiyafika duka July besebenzile umanyano nalowo but I don't think ukuthi yikho okuzaba winise election ngoba generally ba relaxed. Ungakhangela izano isembusweni kodwa benza ngani yibo abaku opposition babhizi bayakhankasa lapha bayenza amarali lama youth ngoba bayakwazi ama youth waqhakathekileyo. Kuqakathekile ukuthi i-opposition ayizelele ukuthi ukhetho lwa next year nxa amanyisa angeke ngavota kuzaba lotshintsho olukhulu but izano ibhizi kathesi iyakhankasa proof of residence ukuthi bona uregister uhamba ku chief lapha lombosobhuku ekubhalela incwadi. Umbono wami laba abasekela izanu behlala emadorobheni bazahamba emahofisini ezanu benikwa izincwadi eziprove ukuthi bahlala nga ebe opposition beswele i-proof of residence naley bengaregister ngobuningi. So mbona ngani kuqakathekile ukuthi i-MDC ivula amehlo nxa befuna ukulina beqalise ukusebenza into zento zabo voter registration bezithale nje court but ubuhlungu bakhona ukuthi opposition nje isikhathi esiningi badala ukuba bevazi izikhundla bala ama-egos amakhulu kakhulu to the extent ukuthi they are so much worried about i-power ngokwabo than ukuthi bekhangele izimbabwe yakusasa. Ngalokho-ke nxa bengahlakaniphanga kumbe bengatshintshanga indlela zabo izanu ingakadlali bangayo.
Alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lwezokhetho. Imitshina yokubhalisa abavoti ikhangelelwe ukufika elizweni kunyanga ezintathu ezilandelayo. Lokhu kulandela ukukhethwa kwenkampani yakwele China iLaxton Group ukuthi ithengisele iZimbabwe imitshina le. Kodwa amabandla aphikisayo athi imitshina le iza kuthi ifika kuqale ukufundiswa abantu ngokuthi isebenza njani lapho kuyabe sekungasela sikhathi. Sixoxele siphatha amandla esibona ngezokhetho kubandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, unkosazana Ellen Shiriedenga.
Besikhali ukuthi yona izeki siyazi ukuthi yibo abalelungelo lokukhetha ama-observers lama-monitors. And then esikhathini esiningi bebevalelwa phandle abantu abaningi. So thina sifuna ukuthi i-process yona leyi ibe under serious scrutiny. Kube lama-observers abantu abazabona ukuthi uhlelo lolu lokurejista kwabutsha kwabantu le mtshina yawena le ye-BVR ukuthi iyasebenza kuhle, akula abantu abaqotshelwa khathani ukuthi bengarejista. So thina ngenini into nalesibili esikhala ngayo ukuthi let there be serious monitoring, izeki kayivumele ukuthi abantu bonke abalelungelo lokumonitor loku-observa i-process yonaleyo yokurejistisa abantu ukuthi kwenza kahle. And njalo okunye esikubonayo njengebandla le-MDC yokuthi in terms of ukurejista kwabantu emthineni yonaleyo, besikhala ngendaba ze-security ukuthi kasifuni esikhathini esiningi njengalokhu ade sikhala ngokuzole le edlulileyo ukuthi bekukhanya ingani bekulokunye ukuxobozela okuthize singakuzwisisanga ukuthi sicine sibona for instance last election abantu over 300,000 abantu baxotha ukuthi thaizo amabizo abo hhayi yikho ku-voters roll.
Kanti-ke khona kuthiwa kuyaqala nini ukurejista abantu njengoba kukhanya le mtshina yakhona ingakafiki?
Ngemva kwenyanga ezintathu. But nasikhangelisisa ukuthi sona isikhathi sama-elections kasisekho. Khathesi kunje somethi ngabe imitshina isikhona, befundisa abantu besenza i-voter education ukuthi no umtshina lo nxa ubuya kuzarejista njani. Khathesi le voter education ndayikaqalisi and le mtshina loba nje basinike 90 days ukuthi imitshina yona le ebuya elizweni akuhlala kuqiniso ngakho, ngoba ngenye into sibile esikhala kakhulu ngayo ukuthi izeki kayisinike a-proper roadmap, isinike isikhathi lenhlelo ezimele zenzakale ukuthi u-election le eka-2018 isike zonke sezilungisisi. Ngoba nxa sikhangela khathesi khangela ukuthi akusela sikhathi, we've got about less than 12 months to i-election ya next year. So ngenye into esikhala ngayo ukuthi hayi izeki kayisihleshe mashinyane, ngoba le 90 days yona le mina mbona ingani akusela sikhathesi. Ngoba nxa sikhangela Chris, kumele ukuthi one abantu kumele beqalise ukukwenza i-voter education, befundise ngemtshina le, betshele ukuthi no lonke ade livota kuqala amabizo ngasekho ku-voters roll. Secondly, sikhuluma ngokuthi nxa kube le piloting utheste imtshina yona le, khathesi isikhathi sokutheste imtshina yona le kayisekho. And thirdly, abantu be-register. Fourthly, sokuzame ukuthi abantu laba benzani befakwe kugwalo lolo le-voters roll. So ngibona ngani ngesikhathi lesi esikhona amboni ukuthi izenelisa ukwenza izinto zona lezi ngemfanele. Njalo thina esikukhalelayo ukuthi thina ngoba njengamabandla aphikisa besikhala kakhulu ngendaba ye-voters roll yona le, ukuthi i-voters roll yona le yayingani kayilungisiswe kangakho, njengoba besikhala ukuthi kube kulabantu ade abafa kudala labanye ade bekhona bekuthiwa ade bevotile ngaphambili bekuthiwa kabakho ku-voters roll. So ngezinye izinto ezokuthi kakulungisise ngemfanelo. Thina kasifuni ukuthi kusasa nxa i-election le isiyenziwe sibe sesikhala futhi sithi hayi i-voters roll le
lo ke ngunkosazana Ellen Shiriedenga, isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lesibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-6065, la ku 15460 kilohertz. Nilakho njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com, la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Ibandla leMthwakazi Liberation Front selikhethe amalunga azalimela kukhetho lokudinga amalunga edalela ePhalamende. Leli bandla lithi lizancintisa kuzikhundla zokudinga amalunga edalela ePhalamende esigabeni seMathebeleland leNkabazwe kuphela lamakhansila alezo zigaba. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga mfowethu, kuliqiniso ukuthi siyalungiselela ukhetho luzayo. Kunje mhlaka 1 July next week siyabe seGwanda North sikhankasa ebadaleni sibatshela ukuthi bavotele ibandla labo umthwakazi Republic Party ukuze simele amalungelo abo lokuhlupheka kwabo.
Abazancintisa bedinga ukuba ngamalunga edalela ephalamende, libakhethe njani njalo banengi okunganani?
Sikhangelele ukufaka amalunga indawana zonke zeMathebeleland engathi ugoqela iMiddenzi leMathebeleland. Ogoqela ukuthi iMath North ilama-seats angu-13 eParliament, iMath South ile-13 ibulawa ile-12, kanti laseMiddenzi futhi lakho sifake kuzo zonke indawo kulabantu bakithi khona.
Libakhethe njani? Lenzile lokhu yini okuthiwa ngama-primaries?
Thina ke sikholelwa ukuthi abantu bakhethwa ngemisebenzi yabo, sinanzelela ukuthi abantu bakhephebhuyile ezindaweni zabo batshengisele ini ukuthi abantu bayabamela, ngoba sinanzelela ukuthi into yama-primary elections leyo kwamanye amabandla igcina isidala inzondano lokuthi abantu bathenge bengamelanga abangene ezikhundleni ngoba besebenzisa izimali.
Manje kumongameli lapho lizayenza njani njengoba lincintisa esigabeni sikamthwakazi kuphela?
Kulapho ngeneli mfowethu, ngoba vele thina esikufunayo yimthwakazi. So ngezinye indlela lapho okukhankaselwa khona umongameli asingenele, thina sifuna izihlalo zethu zonke ezitholakala komthwakazi ukuze sikwanise ukuzidabangela lokuzenzela lokho esifuna ukwenza sisebenzela abantu bakithi.
Manje lapho okuvotelwa khona umongameli, litshela abasekeli benu ukuthi benzeni, bebhaleni khona?
Lokho besingakaphumi lakho, ngoba vele ayisikho thina esiphezu kwakho. Kakhulu sinanzelela ukuthi sihlala sitshela abadala ukuthi ayisithi esafaka uRobert Mgabe, ngokunjalo futhi ayisithi okumele simkhiphe. Bona abamfakayo yibo kumele bamkhiphe. Abantu beMathebeleland abamfakayo uMgabe ngo-1980.
Zikhona yini ingxaki elihlangana lazo lapho likhankasa?
Ya, ingxaki sesekhona, ikakhulu ingasibhekane lento yama-resource lahluphayo, ngoba ahlupha umuntu wonke. Thina silibandla elizincedisa ngama-members alo, kanti okunye siba lama-challenges. Amapholisa athatha isikhathi engafuni ukusikliya kwezinye indawo engasikliyi, kodwa-ke kwezinye indawo bayasikliya. Yikho next week sizoba lo mhlangano khona le eGwanda North.
Alo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama onguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lomgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube eMathebeleland South, umnumzana Pilot Ndebele. Ngiyakwamukela kuhlelo, Ndebele.
Ngiyabonga baba Nkomo.
Ye, kuyini okwenzakalayo esabelweni sakho?
Abantu kulezinsuku abakhuluma ngako kakhulu indaba yokubambana kwamabandla.
Bathini, bayakusekela na?
Bayakusekela kakhulu, ngoba wonke umuntu okuma opposition party kungakhethelekelanga ukuthi yiliphi ibandla, abantu bathi ukubambana kunokwana kuphela kutshengisela ukuthi 2018 izanu kayisekho.
Ukhuluma ngezanu PF, sabona kukhetho olwedluleyo ingena mpela igxila impande eMathebeleland South ngenxa yokwehlukana kwamabandla aphikisayo. Bakunanzelela yini abantu khonoko?
Abantu bakunanzelela kakhulu, yikho ubona i-leadership yamabandla wonke bezama ukuthi ngabe bonke abantu bayathi gwaqa ndawonye, ngoba ungakhangela izihlephuhlephu zineziyana ichi constituency wawuthola ukuthi ungahlanganisa amavoti amabandla la ayephikisana nezano, inamba yabo yayiphezulu. But ngenxa yokuthi kwakungabanjwananga, so sekutshengisile ukuthi abantu bangabambana, akuthandabuzeki, izanu yabe isihambile.
Liyabakhuthaza yini abantu ukuthi babhalise njalo bavote, ikakhulu ontanga?
Abantu sesiqalisile ukuthi sibakhuthaze kakhulu ukuthi bengethuki ukuthi bethi hayi, njengoba nikathethi sekuzaqalisa ukurejista butsha kumbe kuthatha ama-fingerprints kumbe kwenziwani, bengayethuki besithi maybe bazasikhangela kumbe sesivotile. Siyabakhuthaza ukuthi sukumani ngobuningi venu liyevota, ngoba ukuvota libaningi yiko ukuphuma kwezano.
Akekho yini oseqalisile ukwethusela abantu lokho esiyake sikubone kusenzakala nxa solusondela ukhetho.
Hayi, kabakaqalisa ukwethusela ngoba ngakhangela indawo eziningi ngaphandle nje komonakalo osukwayenzakala lapha insiza abantu abathiselane khona imizi.
Ukona lizabakhombisa njani abantu babandebele balivotele ngoba siyazi sesike sabona ngesikhathi sokhetho iZANU PF yabuya lokudla amarayisi bebaholela abantu bebile mtsaro becine bebavotela lanxa nje lichona likhala ngokuthi kulokuqilibezela kodwa liza bahuka njani abantu lizabakhombisa njani sibona ukuthi ilakho kubuya njalo iZANU lokudla lokudla unye eyakikunika abantu
abantu sebakubona sebekufundile njalo ukuthi banikwa amathotshi ayi 50 cent banikwa amarayisi into oyidla uhambe uye toilet engancedi ngalutho sebekubonile ukuthi khathesi abantwana bayadubeka baphandle ebase South Africa basebutswana ukuthiwa ngewemzi njengenhlanzi abantu sebekubonile ukuthi no bakhalela ukuthi amabandla kavambane wonke umuntu uza kuyavota ngoba abantu bona yiwo abazitsholoyo ukuthi no esakwenziwayo sithengwa langamahenki langamantsaro kakusincedanga ngalutho nako kathesi i-devolution esasiyifuna kabayifakanga iZANU uyayigqibela
ziyehla injiva ngompalakazi lilohlelo na lokuhlangana lazo kumbe lokuhamba lingena emakhaya lapha lizikhuthaza ukuthi lazo zibhalise njalo ziphenda ukuzovota
sesiqalisile ukuthi siqalise ukuthi sihambe singena emzini sitshela abantu ukuthi bakithi singathabeli kuphela ukuthi amabandla abambana singabambana singarejistanga akuphumi lutho okuqakathekileyo ukuthi sibambane njalo sikwazi ukuthi singabambana abantu kabarejiste ngoba la iZANU iNdiana ngobuqili bayo izatshela abantu babo nababalutshwane bekuhambe bevota so uma singatshelanga kudazanga abantu ukuthi kabakusukume ngobuningi abaphakathi labaphandle especially ontanga bengakhalali ngoba ukukhalala khonokona kuyenza beyale belokhu bedubeka siyabakhuthaza kakhulu labo bayakubona
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo babandebele siyabonga
siyabonga lati baba
veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomgcini sihlalo we MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube eMathebeleland South umnumzana Pilot Ndebele asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntunga milinkomo
ngukama
Siyabonga ntungamile inkomo kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lesiphatha amandla sebandla le MDCT unkosazana Dorcas Sibanda Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
Ngiyabonga
Ya ungasitshela ukuthi ubona njani ukhetho lolu oluzayo ukuthi kungazalwa ngomoni la
Into ekhona lapha ikukhuthazana ngathi ngithatha ithuba leli ngikhuthaze uZulu wonke umntana wonke weZimbabwe ukuthi into ezenzakalayo esizenzakala khona phe eZimbabwe kayisikho esikufunayo thina abantwana beZimbabwe sesikhangelela ukhetho kathi sesokukithi thina abantwana beZimbabwe ukuthi siphume ngobuningi bethu siye vota siyofaka uxa wethu endaweni efaneleyo lapho sibona khona ukuthi sizakhetha abantu abamqoka abazasikhokhela ngendlela esiyifunayo thina ngizakhuluma kakhulu ngikhangele lesisekelo sombuso ukuthi lingakhangela isekelo sombuso lisibhalile linabantu beZimbabwe kodwa kasilingiselwa into zonke lazikhulumayo ukuthi sifuna zenziwe akulanto ekhona ekhona singakhangela uhulumende lo khona isikhathi sakhe sesanele sokumele akhitshwe ngoba yonke into abayikhulumileyo ukuthi sizayenza lokhu senze lokhu senze lokhu akulanto abayenzileyo bathe bengena kuhulumende bathi sizathi nge-100 days sesicreate 1 million jobs i-1 million jobs leyo kanti bona basho awuthengisa ama-juice card kutsho ukuthi lama-graduate layo sokumele athengise ama-juice card kanti labona ukuthi ezinye izinto esingazifuniyo zona ezi ukuthi sibe siqanjelwa amanga thina ama-industry elokhu evaliwe and ezikolo singakhangela khathesi abantwana besikolo bacina ukuthola amabhuku mabhuku thina siku government siku inclusive government lakhathe sabantwana besikolo abakathola amabhuku emabhenki ngikhuluma kunje abantu sebedinga amabhokisi ukuthi bayandlale balale bezama ukuthi ba withdraw imali kusasa bephiwa lawo ma $20 ngelanga umuntu omdala aphume ekhaya aphiwe $20 kasakwanisi lokuthi athole umholo wakhe sokuyingxaba ngqoza kuselanto ehambayo ekhanyayo elizweni sonxa sikhangelela ukukhetha abantu konke khonoko abakukhangelisize bakucubunule babone ukuthi nguhulumende ozabe esikhokhela yini lo ozabe sizafika ngaphi silokho silingisela uhulumende kwezanu-PF esenza esiphatha ngaleyo nje
kodwa-ke nanku siyabona nxa bebiza imihlangano babuya ngobuningi abantu bezanu akutshengisi na ukubana umongameli Mgabe lokhu elosekelo
abantu labantu ngahambe babuzisisa abahambi ngokuthanda kwabo benza kokufuqa ukuthi hamba nini abantu bengena ezindlini betshela abantwana ukuthi kulomyuthi wonke kaphume emhlanganweni umhlangano kawumelanga ube njalo thina izikhathi eziningi nxa umongameli wethu ebuya upresident Tsvangirai ebuya kumbe ubuya e-White City khona phana asuke aze sifuqa umuntu ukuthi ubuya nini emhlanganweni thina siyafaka kuphela i-advert yokuthi ubaba uTsvangirai uyabe khona abantu bayaziphumela ngokuthanda kwabo bebuye bejabulile akula kuthi uyabanjela uswazi kumbe ubanjele induku ukuthi phume uye emhlanganweni izikhathi eziningi abantu bona bana babe benze okokufuqa ukuthi hamba nini lingekela ukuhamba kuzoyenzakala lokhu nalokhu khathesi ku-social media khona babesibona nje ngihleke esweni betshengisa ama-youth efosele ukuthi hhayi kumele lithi mama lifuna lingafuni kumele liphume libuye livote oza ungasozavote uzabona izikhathi eziningi abantu babesethusele ikwethuselwa lokhu bathathe emakhaya ngamabhasi bathathe emalokishini lapha ngamabhasi uthi ehamba nini besethuselwa umuntu kafoselwa ukuthi hamba ku-political party enje ama-political parties umuntu oza-registered political parties umuntu uyavunyela ukuthi akhethe ukuthi kangifuni kumbe ngiyafuna pho nxa usufoswa hhayi kayisikho ayisikho sikukhangeleleyo ukuthi kwenzakale lokhu
manje pho ibandla lezanu-p f linganqoba njalo-ke
alikaze liwini ibandla lezanu-p f abakwenzayo ku-register from 2002 abakaze bawini i-election labo bakwazi khonokho abakaze bayiwine leyo election abakaze bawine nini abakaze bawini i-election babe be-rida kuphela indawo encane engala ezini abantu zobe sithi kuvota abantu 15,000 bebathatha ngapha abantu 15,000 i-rigi yona le abakaze bawine i-election bawine i-election ngaphi lapho abake bawina khona i-election there's never one election eZimbabwe la lokho yinto it's an open secret yinto eyaziwayo le
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga kakhulu ngifuna ukuthi ngikhuthaze abalaleli ukuthi bakithi asiphumelele ngobuningi bethu kakhulu abantwana abancane labanesingathi ngama-youth abaqeda isikolo siphumelele ngobuningi bethu siwe-register imekeshi ukuthi next year singena kukhetho sifake uxa endaweni esibonayo ukuthi kule bantu abazasikhokhela abantu abazasilethela ukudla abazasilethela amagesi abazasilethela i-employment ukwenzela ukuthi sihlale sichwelezile elizweni lethu
hayi sibongile kakhulu
ngiyabonga
Lo-ke bekungunkosazana Dorcas Sibanda ilunga lebandla le-MDCT ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosazana Nomsaneke Van, isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation eseBilitane. Ephathisa abantwana abaswelayo emaphandleni ngembadalo yama school fees kanye lempahla zokusebenzisa isikolo siyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga mama
usanda ukubhotabhota ezikolo kweZimbabwe ngomsebenzi wenhlanganiso yakho kuyini okumqoka ukubonile
sambe ezikolo ezingu 6 saqala isholotsho bahlupheka but isholotsho I think even infrastructure esikoleni kungcono I think kungcono bayadla lokudla banamalankisi sasuka lapho sayinkaya inkaya indawo yakhona is very remote ongangukuthi imigwaqo yakhona kuyafika la isikole esikhona uhamba nzima ini ngokutsho kwabo abantu abaningi abafiki even abantu abama-office namakhulu khona ngalezi mfundo abafiki ngokutsho kwa-administration wakhona isikolo sakhona isomakwelile isegwelutshena esayahoso etsholotsho sisegwayi isekosiphepha uyandlula kosiphepha towards the other side from enkaya I think kunzima lapha
ngabe beswela impahla zokugqoka kumbe bekhanya belambile kumbe okokusebenzisa
konke ngaphandle kokudla ngoba okwamanje sithethe ekhathi esifika ungathi ukudla bekukhona ngokubona ngabantwana kuthelwa ngamalunch box noma kuthelwa amagwandla wathiva kuyabe kukuthwele but ukudla ingathi okwamanje akusenkinga abantwana bakhona omunye sagcina ngagcina siza o-administrator labotshelo kuze nabe committee sibuze ukuthi kwenzakala ngabantwana labana because wawungadinga ukuthi utshele ukuthi umntwana lo kukhona into erongo ngaye satholakala ukuthi kwatholakala ukuthi abantwana abangu-2 bakhona batshonelwa ngomzali after ukusuka kwelasi ngoba lasi sahamba futhi after ukusuka kwamlasi bachonelwa ngabazali so bathe betshonelwe ngabazali usho ukuthi kwakuvele kuhlutheka kwabo wavele waqhubekela phambili so impahla ababezigqokile zazidabukile ubona ukuthi yonke into nje ubona ukuthi kule nto engekho right lana umntwana ngumntwana ngikhulele emakhaya mina ngiyamazi umntwana okhulele osemakhaya ukuthi noma ungabe alila mali but abantu babe umntwana uyabe muhle umbona ukuthi okay but omunye even ebusweni umbheli ubona ukuthi umntwana ngathi usesizini ngathi uyakhala akwazi ukuthi wenzenjani
ukuthi abantwana labo bathola yini usizo olufaneleyo olunjengalolo lokuhlolisiswa akuthiwa ngesilungu ngama-therapy ukuthi bekube labantu abakhulumisana labo njengoba nampo labo esikolo babengalandaba lakho laze labuza le
angicabangi ukuthi bathole ama-therapy thina abantwana esinabo kuprogram yethu bengu-35 izikolo zongezanalezi bangabazintandane but akulatherapy abayitholayo and 90% yabantwana bonke esilabo thina banama-certificate okungangukuthi kwezindawo lapho esithola khona kune-social service kuze ukuthi manje kwenziwani ma kunje lenzani lini vele is like omunye uphoselwa komunye omunye la uphoselwa komunye la omunye la akakwazi ukuthi kufanele enzeni kunzima kithi kunzima kibo abantwana labana kunzima kubogogo laba vele angikwazi ukuthi into engathiwani na leya
ye kwezinye ke izikolo elahamba kuzo lapho elele nhlelo khona khona la fica kunjani
once khona esinye esenyashongwe kulomunye umntwana last year esathi simthola abantwana bonke babebuyela abazali yena ngiyawabuke ngalamzali sathola ukuthi isitori sakhe umntwana lona watshonelwa ngumama watshonelwa ngobaba watshonelwa ngugogo so bagcinisisala bengama-siblings kuphela bengu-family of 4 omdala kulabo bantwana lo wayena-17 years last year kushouthi na-18 this year so umntwana lona ona-18 ngiwayesengumama esengumama ephinde abe ngobaba abantwana lana babehlala bodwa so kwathi kufuneka ukuthi abazali bebe labantwana mna ngagcina ngithatha ispace omntwana lwa wandithatha kakhulu this time ngathi nifika so this time ugogo omunye abangahlali layo rumali makhe kanina kuthiwa athi esikawubatshela wathi sethole umama esitsho mina so it was just so touching and ngenhlanhla umntanami unomzimba omncane ntona omncane wami una-18 years so ngandithetha iy'mpahla zakhe ezinye ngamphathela umntwana lana so wasegqoka it was just something else so kusho ukuthi wafa wafaka mpela isitembu ukuthi umama ombebuyile into ezifana nazene lezi ngoba athi zesuke sengitshela lokuthi kule trip afuna ukuya kuyo uyabona ukuthi njengomntwana esewutshela mpela ukuthi usesakhe lwano owayemdala ena-17 ngayona-19 engifika kuthiwa umntwana lwa lapho ahamba asebenza khona sowakhe I think sathole indoda khona ngale so umntwana lokho kwami lokho okuncane yikho manje sokuphekela abalokhozena ama-4 wawo which is so sad
ikusasa-ke
okwamanje siyathandaza ukuthi maybe kulo mnyaka sizethola ama-organization amakhulu azosipha imali okokuthi kuthi noma singafaka abantu abangumntwana abangu-3 abanye next year or 4 at least asabe singenzanga ukukhulu but khonokho yi-1 sabe simthathile sabe silokhozile sabe silokhozile sasena-achievement kithi
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Nomsane Kevana isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation eseBrithani thiyanini indlebe kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC
Sibongile sithandekile ube lela ngelihle silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande lilani
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.